So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka-10 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
umakhumalo osengcono kwakathesi udokotela usethi khulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuyele esibhedlela ukuthi ayahlolisiswa.
Umgcine sihlalo we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo.
Angiboni ukuthi kulo mahluko ukuthi abantu bagitshele ukuthi kulinywa utshani kumbe kukinzwe irrigation.
Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 50. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangama-32 belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike eZimbabwe sebeyinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,321. Ezwekazi le-Afrika i-coronavirus isihlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2.6 million njalo kwatholakala abangu 117 million belomkhuhlane lo. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 50. Umthetho lo wona osolwa kakhulu ngabanengi ubusithi indawo le izasetshenziswa ukulima utshani benkomo. Kodwa uhulumende ukuguqulile lokhu izolo waloba ukuthi umhlabathi lo uzasetshenziswa ukulima kuphela engacaci ukuthi kuyini okuzalinywa kulindawo. Ukuveze sobala njalo ukuthi uyaphambili ngokuxotsha abantu laba abazinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 emizini yabo lanxa nje abanengi bekusola lokhu. Umthethwandaba kamantshi emaswingo umise ukududulwa kwabantu laba okwesikhatshana ngeviki edluleyo ngoba usithi uhulumente kalandelanga umthetho. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ngokubona kwami angiboni ukuthi kulo mahluko ukuthi abantu bagitshele ukuthi kulinywa utshani kumbe kukinzwe irrigation. Okusobala ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uMinister of Local Government akasafuni izakhamizi zetshulongo zihlale khonapha ngoba igovernment lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesekelo sombuso omutsha umhlaba wonke weZimbabwe to estate land. So at any particular time uhulumende omongameli ngawalizathu ezigqathile umbawana wezigqathile abantu basuse lapho bahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe bele bina ma title deeds umhlaba abahlala kiyo ngisikhiwa singathi umhlaba emakhaya awula tenure awula awula permanence I presidents sibonile lapho sithela khona amakhiwa umhlaba ngohulumende bakhitshwa iLand Act leminye imithetho eprotect ama property rights ngesikhiwa yangahlonishwa yatshintsha ukuthi sithi izifiso ze politics
udaba lolu lungafika emithethwa ndaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwa ndaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana neviki edluleyo
abantu bonke laba bahleziwe etshilongo bazakhitshwa ungabona even statutory instrument eyenziwe ngominister ithe umuntu ongasala ngumuntu olama-rights ama-minerals so abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-mines and minerals act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula ukulima or i-agriculture yikho ngabala I think i-paragraph 3 iyakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-minerals act kufanele suke okusobala ukuthi bonke labana amalungelo abo aqakathekanga then okwesibili umthetho ndaba ubavumile okwakhathesi ngoba behambe ecourt besiyacela into ethiwa yi-spoliation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishile inothise ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho lezi nqumo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosayati elizweni ihloniphe so ngokomthetho kule the two requirements ye-spoliation ukuthi umuntu bele position bebehleli khonaphana and bakhishwe ngokungekho emthethweni
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo yena otshaywe ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo usephumile esibhedlela. Umakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi usengcono kodwa uthe ulokhe efuthelwa ikakhulu engalweni lasenyaweni lapho atshaywa khona ngenduku. Isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa bengakabi lobufakazi obubambekayo bokuthi ngobani abenza isihluku lesi okwenzakalayo kukhomba ukuthi kungaba lesandla sabacuphi bakahulumente.
Umakhumalo usengcono kwakathesi Dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuye esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa njalo amadokotela akahulumende afuna ukuthi amhlolisise wenzela ukuthi banike i-certificate yabo efunwa ngama-CID
selinobufakazi na ukuthi kahle kahle ngobani abamngenelayo emzini wakhe bagqekeza bamtshaya
into eyenza ukuthi sicabangele ukuthi ngamapholisa akahulumende ayasebenza nsitha into abazihluthunele umama uThabita Khumalo endlini yakhe kulezinto ezimpalwa ezibonwe ngamasela ezingazange zithathwe izinto lezi zilentengo ephezulu kachana kulamafoni leTV but bakuchile lokho lokhu kuhle kwaba yisikhumbuzo kithi kulokho kwayenzakala kuma comrades ethu umnyaka ophelileyo lapha babengenele ezindlini bethathelwa amafoni lalaba beMDC ababotshwa bathathelwa amafoni yephela beyenzela ukuthi bekhangele bethathe information eyabi phakathi so yikho kwenzakaleyo lapha kuzananzelela futhi ukuthi indlela abamtshaye ngayo indlela phela etshengisa ukuthi umuntu okade etshaya umuntu olobungcitshi obuthize kule nto kade eyenza lokunye nje okutshengisa ukuthi hhayi la kasimasela wodwa kukhanya ngani ngabantu abaqeqeshileyo sibili abantu abayazi into abayenzayo so ambona ukuthi siyalela ukuthi sicabange ambona ukuthi singalela ukuthi sibacabangele ukuthi bengabe yibo
bakhona abanye abathi mhlawumbe yimpi yemndeni le okungaba ukuthi bakhona abanye abebandla lenu abangahambelani laye abangababe kwenzile lokho kungakuliqiniso yini
navele sicabangela abantu abasebenza nsitha kuhulumende lokho ukuthi ngabe ungabantu be MTC ayisikho ngoba phela ubabonile laba bantu abangenileyo ayisibo bantu be MTC njalo udlame lolu olokuthi kuthathwa amafoni kuthathwa ama laptop into vele eyinhlala iyenza abantu ebantwini be MTC into ehlali yenzwa ngabantu bona laba abasebenza nsitha ukuthi nxa bebopha bahle bakuhluthunela ufoni nxa ule laptop bekuhluthunela into phela ababeyenza umnyaka ophelile njalo yikho okusenza ukuthi sicabangele ukuthi kungabe kungamapholisa asebenza nsitha asebefuna ukuthi bahuga abantu bevala abantu amehlo ukuthi abantu becabange ukuthi ngoguluva hayi laba sibo oguluva sibacelile amapholisa sathi mapholisa sicela lisiyangise thina libabambe laba bantu libachaze kuma TV lakuma radio lisiyangise thina kodwa okwakathesi mapholisa thina sicabange ukuthi ngamapholisa akahulumende asebenza nsitha
Umnumzana Sidani Chirota isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kusenjalo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lezanu PF lenza konke likwenelisayo ukubhidliza iMDC Alliance. Kumbiko awethu leizolo uJamisa usole umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa esithi uya usiba mubi ngamandla. Uthe njalo ukuphuma kwamanye amalunga ebandla lakhe siya kuZanu PF yinto enhle ngoba lokho kuveza sobala ukuthi izitha ngobani. Inhlanganiso elimukisa amazwe omhlaba ngesimo sendlala iFemine Early Warning System Network ithi eZimbabwe liphakathi kwenkinga ezigoqela ukuna kakhulu kwezulu elidilize izilimo, ukudilika komnotho, umkhuhlane wecoronavirus kanye lokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. Kumbiko ewethu leizolo inhlanganiso le ithele mali lokhe isilela emabhanga kanti lesilinganiso sokuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wensitha sikhwele kakhulu. IFewsNet ithi njalo ukudilika kwamabholoho lokugebheka kwemigwaqo kwenza abezimota bakhuphule imbhadalo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa sikhangela ama-statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esikhathi 70% amaZimbabweni baphuwa kumbe ngabayanga leholo abalitholayo liphansi kakhulu okumangalisayo. Njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo esingathi khona baqhatshiwe kumbe bahlatshelwe isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane othi ufika sevele singamanga kakuhle. Njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende, umkhuhlane lothi ufika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uze waphela abaningi besaliswa ukuthi besihambe bevalelwa ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesheze ezindlini zange benikwe ke iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ke ikhuphuka ngokuthi i-manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kulo mnyaka sesibone ke iround yesibili ke COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikaze ke kumnyaka odlulileyo. Lawo phela umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-Idai, ku-Cyclone Idai. So ilizwe bevele ngani kalilanga kakuhle.
uhulumende uthi ulemizamo eminingi eyovuselela umnotho welizwe njalo usebonile imthelela liyavumelana la yena
uhulumende sezamile ke ukuthi uyanika uyaletha ke option ukuthi ezama ukustabilize ke icurrency leyo ukhanya kuyisula asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo kuphethe kodwa asiboni kezo umnotho singathi umnotho ukhuphuka yabona singathi nesituke i-contraction kanye minus 2% asivumelani nohulumende othi i-economy stable bakhangelele ukuthi bona ngxayesizabona i-economic growth ngamanga esivele siwajwayele avelela kobokuthula inxolo lawa iqiniso yokuthi sikahlekele imisebenzi amakampani avalile asoze avuleke eminye imisebenzi asoze itholakale njalo so yikho lapha esikhona okwamanje
umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi udubo lwamanzi soluzaphela kobulawayo ngemva kokulungiswa kwempompi. Inkundla yesayithi yona ithi intathelisindaba zakobulawayo zihlangane lamapholisa izolo kukhulunyiswana ngendlela zokusebenzelana kuhle phakathi kwenhlangothi zombili. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanbonani balaleli be studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele ye kungayintokozo ukuphila kwabantu abantu bakuthi ngizathanda ukubuza nje kancane komunye umbuzo omunye umbuzo nyana nje ongayindawo uyazi ngizwa kuthiwa khona ngihlala ngizokuthiwa kunesilo samandebele umzilikazi what's so forth manje mangithatha ukunazela ngizokuthiwa khona angathi inkosi yakhona ikhona lapha kwelase South Africa eJohannesburg angazi kuyinto enye engayi-understandi kahle noma engathi engayitholi kahle ukuthi inkosi njengoba kuthiwa inkosi isilo ngibona ukuthi kungabe ngumuntu ongahlala kwelinye ilizwe siyasebenza noma kumbeni kwenzakalani kumbeni siphephele ngoba inkosi phela njengesilo kuthiwa inkosi number 2 from kamzilikazi ngibona mphela ngabe kuthiwa ikhona le inkosi ihola abantu bayo khona lezweni layo ngabe sikhuluma nje khona ngale sigodlweni sayo ihleli kahle ikhangela indaba zabantu bayo okhulumayo lichagwana elikhulu uMr Ncube Khanyani esigabeni sakosiwo ePlumtree kodwa ngikhuluma ngelapha eSouth Africa kwelase Johannesburg emzini omkhulu waseDeepfield ngiyabonga amen kuleyo ndawo
salibonani Studio 7 linjani lonke ngicela ukukhuluma ngendaba kaChamisa ukuthi khona iparty yakhe ayisihlulekile nanga amamembers zakhe eparty ayaphela ayaphuma epartini waqala uMonzora lo committee sekuphuma abanye ababili phela kube nabakwazi so uJamisa kuchoni uJamisa ufana naleya inkukhu emhlophe esitshebo bayibiza besithi broiler liyabe likhula ngapha ngapha licutheke insiba ligcina ekugcineni sekuyibhunyu munyu sekuyisitshebo so uJamisa laphana akalungise izinto alungise straight ngoba maku siyabuya ukhetho yena ngicutheka kanje kuba nokuthi uyongena ekhetheni eyedwa sokuzolandela abanye futhi abonqube sinjeyana maybe mhlawumbe sebeplana nokuphuma akula umuntu ongavuma ukukhokhelwa ngumuntu onganamaqualification okuba yipresident nakubona phi kona lokho
Salubonani linjani. Hayi mina isicelo sami into eyodwa kuphela ngiseBotswana. Ngicela igroup yeWhatsApp engakwanisa ukubona uStudio 7 wesiNdebele wekuseni lantambama. Wesishonene wekuseni lantambama. Isicelo sami engilazo kuStudio 7. Alinganjoyinisa igroup kumbe lingansendela igroup njoyine ethola uStudio 7. Next in Lantanga. Yabonga hlobo zami. Yabonga bonke abasebenza ku Studio 7.
Studio 7 abasakazi bethu ngibingelele umthakazi omuhle okhulumayo ngumasuku abadala bavethi sizwe icela ivuthiwe ethu izavuthwa kanjani ingaphiwa yabona umthwakazi uyiso isikhathi sokuba novusa ikhanda kunini indaba zakithi zikhulunywa zingenziwa kunini indaba zakithi lokho kwakuyikhona kubhidlizwa abantu bebheki yabona indaba le kumele iqaliselwe kubosepho bazazi ukuthi bangobani beyekele indaba zepolitiki ngoba usebhuka sopolitizi usebhuka ngumuntu omele isigaba omele amasiko kumele baqale bona babezazi ukuthi bangobani laba abakhangeza izimoto ngikhuluma ngezinduna zakithi ezingazaziyo ukuthi zingobani uma ngikhuluma ngenduna ngikhuluma ngenkokheli umuntu ongazaziyo ukuthi ngubani uyekhokhela abantu ongazazi ukuthi ungubani ngenxa yokwesaba indaba zombusazi kumele abantu bemele iqiniso uze abantu abenu babe leqiniso kodwa uma siphila amanga uzifihle ukuthi ungubani ngokusenzela ukuphila uncenga isinkwa uyethengisa ubuzibulo ngegrevi uNkulunkulu uyakuqaleyisa asivukeni bomthakazi simene ungangcono kube le nkokhelo ezintsha kube le nduna le 19 years uma kuyukuthi umthanda iqiniso laba abaphika iqiniso bezifihla bephila amanga kuyamele bethule besuswe esikhundleni sililwele iqiniso lethu ngoba thina kasincenga izimoto sincenga ubuyitshi bethu
Salbonani, salbonani ku Studio 7 linjani ngiyaphila ngumpofu lo khulumayo uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye yebo siyavuma amabhasi afuneka ukuthwala abantu kodwa isiqokoqela sendaba ngabe bethu beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo mpela emathebelelenti ayikho so amabhasi lawo nxa kuthi azaphiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ungekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi so bengicabanga ukuthi nami ngabe urhulumente uhlakaniphile waqala wazi wadinga amakhampani alungisa imigwaqo imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle ngibono wami lami ngingumpofu komadabe eplumtree
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Sikhangele ezivela kwamanye amazwe okokhela ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobby Wine sekhudaze uZulu wakulelo lizwe ukuthi atshengisele esola ukuqilibezela athi kwabakhona kukhetho olwenziwe ngozibandlela I-World Health Organization ithi abantu abangena ku-736 million emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuhlengulwa ngabantu abathandana labo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lusemilonyeni yabanengi udaba lwenkosana yakwele Bhilithane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle kulandela amazwi abo okuthi basuke endlini yobukhosi kwele Bhilithane ngoba uMeghan ongumuntu onsundu njalo oyisizalwane sakwele Melika ubebandlululwa ngokombala. Ababili laba basuke ePhilithane nyakenye bachiya lezikhundla zobukhosi sebesiyaphila impilo yabo bodwa eMelika lapho abatshele khona intathelizindaba edumileyo u-Oprah ngempelasonto ukuthi uMeghan wayethwaliswe nzima njalo isizwa ehlukumezekile esalelwa ukuthi adinge uncedo ngabesikhosini waze wacina wacabanga lokuzivulala. bathi njalo okuyikho okwenza bachiya ikuthi uHarry wabuzwa ngelinye ilunga lomdeni ukuthi ijwabu lendodana yakhe uArchie yena owayengakabelethwa lalizaba njani njengoba uMarco engumuntu onsundu. Indlovukazi yaseBhilithane yethule umbiko izolo isithi izaluphenya udaba lobandlululo lolu. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe njalo ehlala eBhilithane umnumzana Tifa Dube.
Udaba luka Prince Harry ibabunkomo lube ludaba olusegodwini kakhulu umhlaba wonke jikelele but ikakhulukazi lapha England ngoba into kade isenzakala bebeluphenyisisa ikakhulukazi laba abangathi basondelane kakhulu le royal family bezama ukuthi bazwisise ukuthi kungabe ukuthi kwahamba njani. Kodwa eqinisweni lona ngilokuthi nxa uye wabandakanyeka ukuthi ube yingxenye ye-royal family bona bakhangelele ukuthi ube ukuthi ulikhiwa elomhlobo wakhe. Kodwa ke uHarry engakachadi kwahlupha kakhulu ngoba kwakufanele ukuthi ngabe umchado lwana ngabe wamiswa engakamthathi kukhulunywa ukuthi sokhanya ingathi sebephakamise abantu abamnyama okuyinto abangayifisiyo ukuthi yenzakale. Njalo enye into ekhona ngeyokuthi nxa kungenzakala ukuthi ubhuti wakhe uWilliam kube khona enye into eyenzakalayo kuye kusho ukuthi uHarry ngiyabe sizathatha isikhundla. So ngawukuthi uHarry nxa kungenzeka kube lokunye okungenza impilo yakhe mhlawumbe ingasenise ukuthi iqhubekele phambili kudle unkosikazi wakhe uyabe sekunguye afake athatha isikhundla okusho ukuthi yena lo uMeghan engumuntu omnyama nguye uyabe sefanele ukuthi athathe isikhundla lesiyana abuse amakhiwa. Amakhiwa yilapho asebeyikhangelela khona kakhulu khona phana phezulu ukuthi ithunzi lakhona lisuka khona phana. So yingakho abantu abaningi babehlongoza besala noma ngithi bekhanya beyigxeka kakhulu indaba leyo ukuthi ngabe akathathanga umuntu omnyama kwakusukela khona lapho ukuthi babe ukuthi nxa uthethe ukuRoyal Family kulezinto eziningi noma indima thize ofanele ukuthi uzidlale ezihlengisela ubukhosi. Kodwa ke amakhiwa akukathonteli kahle ezinhlizweni zabo ukuthi bengabona umuntu omnyama ephatha induku yobukhosi noma bengabona umuntu omnyama ebabusa ebatshela into yokwenza. Ingakho nje libona lakathesi inkulumo yonke into ayikhulumayo lumntwana iba yinkulumo ecujungulwa kakhulu ukwedlulisa.
Ngapha eMelika bakhanya besecelene likaHarry loMeghan abanengi khona ngapho eBhilithane bathini?
Iningi labantu babunkomo abasapota okwenzakaleyo kuHarry lonkosikazi wakhe laphana uMeghan ngabantu abensundu noma ngithi laba abe-minority yibo kakhulu abalulandelayo udaba lolu abalusapotayo kakhulu ukuthi uye wakhuluma iqiniso waveza okuyikho okwenzakalayo. Kodwa ke kube sekusithi abelungu abayibo abangazange babe lesifiso sokusuka into leyiqalisa basase madolonzima njalo basase lobuhlungu bokuthi kungani uye wadalula inkulumo ezivala lazeneziyana ezingafanelanga ukuthi ngabe ziyakhulunywa ngoba nxa usebukhosini kukhona ezinye izinto ofanele ukuthi uzikhulume zikhona ezinye izinto ongavala ukuthi uzikhulume.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. Moyo ehlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umgcini sihlalo MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owestatutary instrument 15. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.